ukudla lokubuya kunakusiza ebantwini lapha kufika kukhethe futhi kukhethe bona abalutshwane bese kusehlukanisa abantu kuthi abantu bengazwani ngoba ihlala leyithandekile ngeyomuntu wonke abanye kuyakuphethe ukuthi mthelihlukanisa ukuthi hey abanye abantwana abangaphingapha abasebenzayo abantwana bakhona labo abangasapoti abazali abazali bakhona labo bezibulawelwa yindlala
okuvela kunhlanganiso ezizimeleyo lokhu kwabiwa ngubani
abafuni laba abazombangazi nami ngibona kuqondile khonoko labantu nxa sebekhethana khonale kubona ngale i-corruption ikhona kuma-villages kuyachiwa ugogoshuphekela uhlala lezintandane kuyofaka umuntu lomuntu olendoda esebenzayo e-South Africa kuyadla ngeke umbika ngisapoti kodwa ubona ukuthi umuntu otshayekileyo kakhulu ngubani asale umuntu otshayekile kakhulu abantu abakubamba yibo ukuthi babangakubambi kuhle futhi lakhona ama-villages ethi khona ngale ngaphandle abayibo abamele beqonde bekhuluma iqiniso ukuthi umuntu odeservayo ngulowo abaye kathi hey lokunikwa abezanu PF kuphela lani lani hayi ngapha ke kunikwa wonke umuntu esigabeni sethology uhlelo olunye olukolalethwa ngu-MP uJonathan Moyo ngolwa olamabeni lokunika abantu ezigabeni lungena umuzi ngamuzi umuzi wonke luyeqimuzi abanye babesingabona nesikhathi kwakuyicampaign hayi nakathesi kulokunjalo ukudla kwakhona akukhethi muntu.